Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 9 kuLwezi 2021 ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Uhulumende azame ukubhadala ibonus yababalisi ingama US dollars kulandela phela ukuthi uhulumende uthe angathengisa ama $50 ngeviki lokhu kutshengisela ukuthi
abenhlanganiso zababalisi bathi bafuna imali yebonus lonyaka nedola lemelika ngaphandle kwalokho bathi bazaphazamisa ukulotshwa kwemihloliso. Ingcwethi kwezomkhathi zithi izinga lesikhudumezi esikhona elizweni siyakhuphuka namhla kwezinye izigaba zelizwe, kodwa kobulawayo abanye bathi izulu beselithwele. Uhulumende uyavuma ukuba luyaqhubeka lukhula udubo lomkhuhlane yengqondo elizweni, imbangela enkulu kuyi-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso zababalisi bathi bafuna imali yebonus lonyaka ibe ngedola yelemelika ngaphandle kwalokho bathi bazaphazamisa ukulotshwa kwemihloliso ekhangelelwe ukuqala mhlaka 29 kuLwezi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union iZineu, uMnumzana Vusumuzi Maphosa, uthi labo babambisana lezinye inhlanganiso ukuthi bancedise amateacher.
Bathi siyasekelana lawa amanye ama-union athi ama-teacher athole i-bonus in US dollars ilokuthi ama-salaries akhwele aye ku-540. Siyakusekela lokhu ngokugcweleyo ngoba nxa sikhangela i-bonus yinto ebhatwala once off, but uhlupho olukhona ukubana kuzathiswa kwenziwe njalo ama-unions angasakhulumi ngalizwi linye, sebezama ukuthi bancintisane kukhona lokhu kugcine kuyikuthi ababalisi bo abaluzayo. Thina sifuna kube le unit of i-purpose ukuze kubona lokhu kwenzakale.
Umnumzana Raymond Majongwe unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi izikhalazo abazifakayo kuhulumende ziqondile.
Civil servants and teachers in particular have been shortchanged by the Second Republic. And we believe that the cause or the demand for bonuses to be paid in US dollars is legitimate. If government is honest, they cannot continue telling the world that they have a budgetary surplus.
Izisebenzi zikahulumende ikakhulu ababalisi bancindezelwe nguhulumende lo okhona. Siyakholwa ukuthi isikhalazo sethu sokuthola amabhonasi ngemali yemelika siqondile, njalo uhulumende kayekele uhambe etshela umhlaba ukuthi kulezi mali ezisalayo lokhu abekuhlelile ngapha izisebenzi zakhe ziphakathi kodubo. Kundaba yokubhalisa imihloliso, ababalisi basebenza nzima kodwa bengatholi inzuzo evela kwezimseke. Kufanele ukuthi kusiya phambili ababalisi baphiwe ukuhambelana lomsebenzi abawenzayo ukubhaliseni imihloliso.
Umqondisi weZimbabwe Teachers Union uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi okwenziwe nguhulumende kanye lezimseki kutshengisa ukuthi i-US dollar likhona elizweni.
Ababalisi bakhuthaze i-executive ukuthi kayiye xhumana nohulumende alungisise udaba lwebonus, azame ukubhadala ibonus yababalisi ingama-US dollars kulandela phela ukuthi uhulumende uthe angathengisa ama-$50 ngeviki. Lokhu kutshengisela ukuthi ama-US dollars akhona. Ababalisi bathi bona izimseke kayibhadale i-invigilation, ibhadale njalo lokumaka okwenziwa ngababalisi. Izimseke itshengisile ukuthi ile mali ingakwenza lokho ngoba ibiqhatsha abantu abanye abaphumuleyo, njalo isithi bona kabakhangele ababalisi abasebenzini.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thaungana Ndoro uthembisa abazali labafundi ukuba imihloliso izaqhutshwa kakuhle.
As the Minister of Primary and Secondary Education, would like to assure our valued learners and our parents that they should not panic about any calls to boycott invigilation. Examinations will go ahead so that we may be able to contribute to the socio-economic.
Njengogatsha kwezemfundo sithanda ukuxwayisa abafundi kanye labazali ukuba bengathuswa imibiko yokuba ababalisi abasoke babhalise abafundi. Imihloliso iyaqhubekela phambili ukuze lathi siphathise ukuthuthukisa ilizwe.
Unkosikazi Gertrude Kupe, umzali okobulawayo, uthi uhulumende kufanele akhangelisise izikhalazo zababalisi.
Uhulumende melakazibuze ukuba kungani izisebenzi zakhe zihlala njalo nje zingezifuna ukukhalaza lomsebenzi zingena kuma-strike. Khathesi nje iqiniso elikhona ukuthi ezikolo vele akula kufunda okukhona ngoba amatisha vele ademotivated ukuthi akafundise abantwana sibili ngendlela efaneleyo. Njengoba the sokuzabhalwa ama-examinations asikhayendelanga ukuthi khona sibe silokhu esisizwa ama-threats amatisha. Mina mbonani kungcono ukuthi kabaphiwe imali zabo ukwenza ukuthi abantwana labo bafunde ngokugcweleyo ngoba lathi ama-fees khona lapho sebe sibhadale yonke ungela ngisho lesikweleti. So sicela ukuthi lokho kulungiswe.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni. Unkosikazi Nicolette Dlamini, isikhulumeli seZimbabwe School Examination Council, ekhuluma ecingweni lamhla uchaze ukuba njengenhlanganiso bebengakatholi isaziso esivela kubabalisi esokuba babhadalwe uma belobisa abafundi imihloliso. Wadlulisele imbuzo kuhulumende ngoba ethi ababalisi baqhatshwe nguhulumende. Inhlanganiso eZimbabwe National Statistics Agency iZimstat ithi isilinganiso semuli yabantu abayisithupha isifika kunkulungwane eziphosa ukufika amachumi amane, i-39,924, ukuthi benelise ukuphila kuhle. AbeZimstat bathi njalo bananzelela ukuthi intengo zezinto azimanga lokho zikhuphuka zisiya phezulu mihla ngemihla. Ngokunanzelela ukuthiwa yi-food poverty line, umuntu oyedwa kumele athole inkulungwane phose ezinhlanu zamadola, i-4,734. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.6 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose. Babikwa bezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133,205 asebahlaselwa yi-coronavirus lokhe yaqhamukayo elizweni nyakenye okulinani eligoqela abasindayo abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu i-128,126. Inhlanganiso ebona ngezomkhathi e-Meteorological Services Department ithi izinga lesikhudumezi esikhona elizweni likhuphukile namhla njalo lilakho ukuqhubeka kuze kune izulu. Kodwa ezinye izakhamizi zakobulawayo zithi isikhudumezi lesi bese siphela njalo izulu bese lithwele ntambama. Inhlanganiso le isikhuthaze abantu ukuthi bengahambi-hambi mahlayana, benathe amanzi, bengahlali elangeni njalo bengaphuzi utshwala kumbe iziphuzo ezilethukela. Indawo ezikhokhelayo ngalesi isikhudumezi zibalisa iKadoma ele 44 degrees Celsius kanye leKwekwe, iVictoria Falls leKariba ezile 43. Idolobho lakobulawayo lifike ku 40 namuhla. IBeitbridge kweru leMaswingo 42 degrees Celsius. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi kwezomkhathi lezokulima.
Nga sithi siyakhangela bona baziyo ngendaba zomumo womkhathi abe-med department bathi kuba yi-heat wave nxa kungaba ngama-temperatures aphezulu elandelana okwedlula amalanga amathathu, and njalo ama-temperature akhona esedlula lokho abathi ngesikhiwa yi-historical average for leso sikhathi. Bayatsho ukuthi ye ama-temperature bengana phezulu njalo kule humidity kumbe umoya umumethe amanzi. Yikho kubona ukuthi sokuqala ukuthi sokusiba lezulu endaweni ezithize. Ngakho mbona ngani isikhudumezi lesi nje besiletha izulu kungasiyonto emangalisayo kangako.
Singabona izulu lisina ngesikhathi. Njalo singathini ngezokulima?
Sisi nxa sithi siyananzelela lo nyaka bathi ngumnyaka weLa Nina, ukuthi ukuthi umango wakithi Southern Africa uzabala lokho abathi above normal rainfall. Kodwa bangazange bacacisa ngakho ukuthi izulu lakhona lizaqala ngesikhathi esisijwayeleyo. Kodwa ungathi uyananzelela endaweni eziningi ikakhulu kobo Bulawayo and indawo ezigoqela iBulawayo la kwezinye indawo zelizwe, singathi izulu seliqalisile kwezinye indawo bebethola more than 20 millimeters of rain, which is normally lokho esithi ngesikhiwa effective rain, okutshengisela ukuthi hayi mhlawumbe izulu selikhona. Lanxa uthi yakhangela nje la kuma-satellite maps uzathola ukuthi no ile intertropical convergence zone siqala ukuthi ngani iyabumba, and la kobo South Africa siyabona nje kusiba lezulu elivela ikakhulu singathi from ama cold front aphuzileyo kufike elizweni. So kuyathembisa, kodwa abantu kufanele belandelele ama forecast abaphiwa ngabantu be-med department aqondane lendawo zabo ukwenzela ukuthi benze amalungiselelo aqondileyo ngendaba zokulima. Ye kuliqiniso ukuthi kulezixwayiso lemgoqo ethile. Khona vele babethi nxa kuzaba lokutshisa okuphezulu ikakhulu abalimi abezifuyo kufanele sinanzelele ukuthi izifuyo zethu siyazincedisa ukuthi zingasilela amanzi ikho kokuqala. Okwesibili lokuthi nxa zisiye endaweni zamanzi sinanzelele ukuthi ziyathola ithuba elipheleleyo ukuthi zithole amanzi. Kulabo abathelelayo siyazi ukuthi endaweni zasemashonaland sebehlanyele igwayi. Kuzamele belandelele endaweni eziningi bencedisa ngokuthelela ukwenzela ukuthi ama-seedlings abahlanyeleyo angamotshakali kuze kufike isikhathi sokuthi izulu lona ngokwalo liyana. So kuqakathekileke ukuthi abalimi kakhulu bonke abezifuyo njalo labahlanyelayo ukuthi sinanzelele ukuthi siyalandela imigoqo esiphiwa ngabalimi bethu ukuthi singalahlekelwa zinhlanyelo njalo singalahlekelwa izifuyo zethu ngalesi sikhathi. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima esixoxelayo eseNairobi eKenya.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwecoronavirus eZimbabwe, sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uzulu jikelele kwezempila kahle. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo 8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ufike eParis kwele-France namhlanje. UHarris ukhangelelwe ukuhlangana nomongameli Emmanuel Macron kwele-France kusasa. Unkulumo ezigxile ekudingeni indlela zokuqinisa ubudlelwane bamazwe omabili lokusebenzelana kwawo emhlobulweni we-Indo-Pacific. Abanakamelwa kubana namasela atshontsha ngendlela zekulentshini ama-hackers uYaroslavy Brzezinski wakwele-Ukraine noYevgeny Polyanin wakwele-Russia, bamiswe phambi kwemithethwandaba yakwele-Melika besethesa amacala ambalwa ukuthumba ulwazi oluthile ngendlela zobulenjini i-ransomware. Lo mankampani ambalwa bedinga ukuhlawulwa izigidi lezigidi zamadola andubana abathukulule abakuthumbileyo. Amakhulu lamakhulu abantu abaphikisana lesikhondiso sokubanjwa ngamandla ohlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine kwezisebenzi zedolobho leLos Angeles kwele Melika batshengisele ezitaladeni izolo. Umanisipala walelo dolobho wethule isikhondiso sokuthi kusukisela ngomvulo wonke umuntu ofuna ukungena kumavinkile lakumabhizinisi amaningi alelo dolobho uzamele aveze ubufakazi bokuthi uhlatshiwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Kulabantwana abangamashumi amabili lasithupha abaleminyaka ephakathi kwemihlanu leyisithupha abafele engozini yokutshela esikolo sabo ebesakhiwe ngamaplanka sifulele utshani kwelenje izolo. Uhulumende uhle wafaka isikhondiso sokuthi kube lensuku ezintathu zokulila laba bantwana. Bangcwatshwe ngcwaba linye abantu abedlula ikhulu 115 abafele engozini yokudubuka kwetanka lamafutha ezimota esigodlweni seSierra Leone iFreetown. Ngaphandle kokuhlukunyezwa yimpi yomdeni eqhamuke emhlubukeleni wangenyakatho kwele-Ethiopia oweTigray sokuqhamuke njalo olunye uhlupho lokusilela kokudla lamafutha ezimota ngoba kungasahambeki kuleso sabelo.
Umnotho welizwe obuvele ungahambi kuhle ucuba ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 oluthi abanye bengelamsebenzi njalo lokulungiswayo emafekitali sokukulutshwana ngenxa yemigoqo yabezempilakahle usucobodiswe yikusilela kwamandla kagetsi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uZulu uselahlekelwe into eziningi ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Kodwa ke olinye ihlubo soluthaba abantu kade sesilinazelayo indaba yamagetsi siyeza ukuthi kuthiwa phosa kunsuku ezilandela ezilutshwana nje amagetsi azabe eseshota kakhulu. Kodwa kuliqiniswe ukuthi vele kade sikhuluma kanje siphakathi kohlubo lwamagetsi. Lapha kobulawayo insuku ngensuku nxa sixoxisana nezakhamizi ezihlala kuma-different wards insuku zonke kuba le ndawo engelamagetsi. Uzwa kuthiwa ahambile alele engekho, amanye atshone engekho, akwezi indawo ayaqeda ama-two days engekho, okunye yebo kuyabe kuthinta ama-cables. Kodwa vele ihlupho lamagetsi kungaduma nje izulu kancane amagetsi anyamalala. Kutshengisa ukuthi vele ihlupho lwamagetsi selukhona. Kwezi indawo uzwa kuthiwa amagetsi akhona kodwa adim aphakamisi izitofu aphakamisi ama-fridge. Khonokwana kuyinto ekhathaza abantu kakhulu ngoba nxa sikukhangela khona kwana siyabona abantu umnotho vele ufile abantu abaningi bayazisebenza. Kutho ukuthi nxa ufaka into zakho efrijini kumbe ngaba isithebo ngoba imali kunzima ukuthi ithole eZimbabwe ungathola imali encane uthenga abantu ufake efrijini. Into ezonakalayo abantu basebelahlekelwa into zabo zonke zenezane. So yilo hlupho esilalo sibile eZimbabwe kathi ukuthi hhatshi indaba yamagesi le isiphilisa nzima sakwazi ukubana abantu baqalise ngabayenga. So kuzisusiza ukuthi nxa kuthiwa futhi amagesi azashota kushoukuthi lana la makampani amalithwana asazama ukudondombela ngesikhathana la azakufa ngoba nxa kungela
ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi wona amandla kagetsi avele malutshwana elizweni okokuthi ngabe umnotho uhamba kuhle kade kuza kuba kubi kakhulu.
Kwakuthi vele kunje umnotho wakhona wavele usuxega ngoba iimali zangaphandle ama-US dollars kasazuzakali. Umsika wakhona we-central bank emabhenki kawuphumisi imali eningi ethandwa efunwa ngosobhizinisi. Nxa ke pho amagetsi sokuthiwa khona seza kwamalutshwane kutsho ukuthi vele kuzabhidliza kakhulu umumo womnotho. Kanti kungathi ngaye vele umnotho umi kahle amagetsi esilawo ayengasuzi vele akwanise ukuze asuthise i-industry lalaba abasebenzayo belungisa impahla zeZimbabwe. Hhatshi kuphambanisekile kakhulu umnotho uzakwehla imisebenzi izaswelakala le-infrastructure enye yayiqondane namagetsi izabhidlizeka akumanga kuhle. Mina ngibona ngathi nxa uhulumende eqonde khona okuncedisa osobhizinisi labanye abasebenzisa amagetsi amaningi kuqakathekile ukuthi kuntshintshwe imithetho ehambelana lezimali ezemuthelo ezibhadalelwa ama-solar power. Kunjalo singitsho ukuthi ama-excise duty, ama-tariffs, lama-rates abhadalwa yilabo aba-importer ama-solar panels, ama-inverter, ama-battery aqondalele amandla elanga. Kufanele kunikwe kumbe singathi umnyaka ukuthi abangenisa lezi impahla bengabhadala imithelo.
Sibuze uSibindi ukuthi amandla elanga awesola akusilo cebo elingaphathisa elizwe na.
Yes, isola okufanele sinanzele ukuthi asiyinto enzima ukuba nibe khona. Yebo, kambe amagaji akhona adura khonapho nxa uwadingi walethe elizwe, kodwa ungavele wafaka asezenza ngoba abe sesebenzisa ilanga kakhulu. So ke uhulumende nxa ngohlupho esiphakathi kwalo, uhulumende sokufanele abone ukuthi njengoba ungathi useyehlule kule ndaba yamagezi, kalethe amasola into eziningi zisebenzisa amasola. Lokhu kuzancedisa ukuthi amakhampani esilawo khathesi aqhubeke functiona nxa kungela amagezi. Kuzenza ukuthi lapho esibidiye kulezi tolo ezinkulu ziqhubeke zifunctiona nxa kungela amagezi. So kuyindlela uhulumende okufanele masinya yenze, ngoba leyo asiyo into yenze. Amanye amazwe adeveloped, abantu abale mali kulathi ungahamba kubo China ngamazwe aqinileyo kakhulu kwezomnotho, kodwa labo balawo amasola bawasebenzisa.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi ukuvalwa kwamandla kagetsi lokho kuzabangela ukuthi osomabhizimusi bakhweze intengo yokudla lempahla.
Ukuswelakala kwamandla kagesi lokho kukhulunywa nguzesa kuyinto embi kakhulu, ngokuba kuza kwenza ukuthi impilo yabantu ibe nzima. Bavele bathwele nzima kumanje, bathenga inkuni, bathenga iparafini, kanti ke kuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo nxa ngabe abezitolo sebesebenzisa idizili ukuba incedise ibe yiyo amandla kagesi okuthi yamafriji la agcina lezi ziqandayo akwazi ukuqhubeka esebenza. Nxa sebesebenzisa idizili kusho ukuthi bazakhweza imali yalokho okuthengiswayo.
Inkampani yezesa ithi imitshina esitishise wange power station ayisebenzi ngemfanelo, okubangela ukusilela kwamandla kagesi lokho, kodwa linkampani ithi imitshina le iyalungisiswa. Ngimele iStudio 7 nise Washington DC nguChris Gande.
Inkokheli yamabandla aphikisayo ithi kulungile ukuba kusungulwe amabandla amaningi eZimbabwe ukwenzela ukuba kube lombuso okhululekileyo elizweni. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Okwamanje kulamabandla aphikisayo edlula ikhulu 108 eZimbabwe. Iningi lawo angena kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Ancedisa kukhetho lukamongameli ayengamashumi amabili lambili 22. Kusanda kubunjwa elinye ibandla eleFront for Economic Emancipation in Zimbabwe elikhokelwa ngumnumzana Godfrey Senengamu owayekubandla leZANU-PF. Elinye njalo elitsha okukhanya lizangena kukhetho oluzayo lizibiza ngokuthi Economic Freedom Fighters Zimbabwe elikhokelwa ngumnumzana Innocent Ndibali. Kutshoni ukusungulwa kwamabandla aphikisayo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho eZimbabwe? Umnumzana Kwanele Colin Hlabangana, umkhokeli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, uthi kulungile ukuba kube lamabandla aphikisayo amaningi elizweni.
Thina njengenkokeli zamabandla epolitiki kuyasikhuthaza kakhulu ukunanzelela ukuthi sekulama-political party amaningi abunjwayo. Lokhu kuhle kakhulu ngoba yikho esithi thina yi-multi-party democracy. Kudemokrasi vele kulungile kakhulu ukuthi kube lamabandla amaningi awezepolitiki, abantu bathole amathuba okuzikhethela, hatshi ukuthi ilizwe likhokhelelwe kuphela ngamabandla amabili kumbe amathathu, ngoba lokhu kuncindezela abanye ababe befisa ukuthi babandakanye endabeni zepolitiki kodwa bengena kumabandla abawafunayo.
UHlabangane uthi amabandla akumelanga avumbuluke ngesikhathi sokhetho abesenyamalala soluphelile.
Sikusolayo ukuthi nxa ungusolupolitiki ungabonakali kuphela nxa sekuyisikhathi sokhetho, njengoba kade sisazi ukuthi silungiselela ukhetho eZimbabwe oluka-2023. Akumelanga ukuthi nxa ungumuntu ozimisele kwezepolitiki ubonakale kuphela ngesikhathi sokhetho, kodwa ngoba ngumuntu osebenzela abantu phakathi kwesikhathi. Ngoba ipolitiki ayisiyo ama-election, ipolitiki yenzakala amalanga lamalanga. Ngakho abantu badinga ukuthi nxa uyinkokheli ubonakale usebenza, usebenzele umphakathi, ngoba ipolitiki ayisowo umsebenzi wakho, ngumsebenzi wabantu. Kumele ukuthi ukhanye usebenzele abantu phakathi kwesikhathi, kuya kuthi nxa sekufika ukhetho abantu bathi hayi nasi inkokheli besivele sisebenza layo.
Undibali uthi kuhle kakhulu ukuba kube la mabandla aphikisayo amaningi eZimbabwe.
Nesikuchoyo ukuthi asilandaba la mabandla amaningi lawa afonywayo. But esile concern lakho ukuthi ama voters bengagcina besiba le confusion. Kodwa nxa sesisiya nje ngomthetho welizwe amaphathi lawa amaningi ayavunyelwa ukuthi ebekhona and avunyelwa ukuthi labo bethi bafuna ukukhethwa, bafuna ukuvotelwa. So akula nkinga le EFF Zimbabwe.
Kodwa kula abanye abacothoza ukusungulwa kwamabandla aphikisayo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Omunye wabo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Bona kuyadida ukuthi ngesikhathi nxa sokuzavotwa kwele Zimbabwe kuvuka inhlangano zama-political parties amaningi. But okunye sesikunanzelele yikuthi ezinye zalezi nhlangano asonhlangano eziqondileyo ezilanda ukuzokhokhela abantu kumbe ezilanda ukuzokhulula abantu. Zinhlangano ezibunjwa libandla leZANU-PF ukuthi zibe ziningi inhlangano lezi, iZANU-PF ibisisiba kwazi ukuriga kuhle ama-elections. Abanye bendizakhumbula okwenzakala ngabo early 90s u-Edgar Degere evusa iZoom. Abantu bagijima bamlandela becabanga ukuthi uTegere uqinisile. Kuthe sokusiyafika ama-elections uTegere wa-withdrawa. Ngaleso sikhathi iZANU yasala nje isiyodwa. Kunjalo nje la amanye amabandla ayavuka ukuzokonfuse abantu. Ngizananzelela ukuthi amanye amabandla akhonteste ngo-2018 aluza kakhulu. Siwabone esengena kumanyano ka-Emerson Mnangagwa lo wePolati, sabona sebenikwa izimoda obekuyisibongo sabo ukuthi bancedisile ekuphambaniseni ku-2018 elections.
Kukhangelelwe ukuba kuzasungulwa amanye njalo amabandla aphikisayo kusiyafika umnyaka ka-2023 ukuza kwenziwa khona ukhetho oluqakathekileyo kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso zababalisi bathi bafuna ibonus yalonyaka ngedola leMelika. Ngaphandle kwalokho bathi bazaphazamisa ukulotshwa kwemhloliso. Izinga lesikhudumezi esikhona eZimbabwe libikwa likhuphukile namuhla. Lanxa kwezinye izigaba izulu beselisina, uhulumende uyavuma ukuba luyaqhubeka lukhula udubo lwemikhuhlane yengqondo elizweni. Imbangela enkulu kuyi-COVID-19. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.